sibona kubana badlala debevele bedlala kuqembu leZimbabwe yiwo abakhethileyo njalo kukhangele ukubana beqhubekele phambili ngomsebenzi. Kodwa sizananzelela ukuthi kulabanye abathe bathola amathuba okubana babuyele njalo kumdlalo nalo wokugoqela uMatshikenyere. Ngakho-ke kukhangelele ukubana benze kakuhle njalo kuzajabulisa abaningi yikuba khona njalo kukaShawn Williams. Abaningi bayamazi ukubana udlala kakuhle kodwa ubethola amathuba aphinde njalo aphume kuqembu leli leZimbabwe. Usethole leli thuba njalo ukukhangelele ukubana bencedise ukubana iqembu leZimbabwe lizame ukudlala kakuhle kumdlalo we-World Cup.
UProsper Utseya ukhona la kuqembu leli kodwa uzakhumbula ukubana wafakelwa imigoqo yokubhowula yinhlanganiso ye-ICC. Ungathini ngalokho?
Kuyinto enhle, sizananzelela ukubana ubekhangelisiswa kukhangelwa ukubana okwakhathesi ngabe esesenza kanjani lokho abakuthi yi-rehab, okutshengisela ukubana kuhle ukubana ebe esekhona njalo eqembini. Kodwa sokudingeka-ke ukubana khuthazwe ngabaqeqetshi kanye labanye adlala labo ukubana leli lithuba lakhe elihle lokubana aphendule njalo adlale umdlalo we-cricket ophezulu.